Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sibuyele njalo eLupane. Sixoxele sakhamuzi ngokuthiyeneyo.
Nitshonile babadube, litshona njani? Hayi, thina siyatshona. Okhulumayo ngukhezon Sibanda, ucoordinator weLupanda Thuthukani Women Association eseLupanda ward, eseLupane district, eMathebeleni North. Inhlanganiso yethu, association yethu, yenza ama-projects amabili. Yenza into okuthiwa ngesilungu kitchen hygiene decoration and designing. Lapha siyabe sicecisa amakhikhi, sigebha amagodi ezibi, sisakha izingalane, sigudula izindlu, sisinda izindlu ngokwesintu, sisebenzisa okuthiwa yimkhunqeme, sisebenzisa amalahle, sichola, sisenza into okuthiwa ihygiene. Ngemva kokunanzelela imikhuhlane eminingi esehlelayo sihlezi emakhaya ebangelwa ikungahlanzeki. Yikho ke omama bathe behlezi esigabeni bakubona kuqondile, bencedisana lo-coordinator oyini ukubana benze into ihygiene, ukuhlanzeka emakhaya.
Kugudula njani baba khonapho Sibanda?
Kugudula ngezinhlabathi ezitshiyeneyo esithatha khonapha ezikhona esigabeni, eziyindlela yesigaba. Sigudula imiduli yethu yezindlu, sisinda ngazo phansi, sichola.
Izilimo-ke akusitele ngamafutshane.
Silezingadi ezinhlanu, silima izilimo ezitshiyeneyo ezigoqela ikhabishi, onyeni, itamatisi, lamabhathanathi. Inhlanyelo siyabancedisa omama ukubana beyithole inhlanyelo leyi. Sibancedise njalo ukumonitha ukuthi balima ngendlela eqondileyo, amasanata aqondileyo. Lokhu sikwenza ngendlela yokuthi sifuna ukubana sehlise inani lemikhuhlane esihlangana layo, efana nabokhwashiyokha ebangelwa yokuswelakala kokudla okunjengemibhida emzimbeni. Imibhida yethu esiyilimayo siyayidla emakhaya, eminye siyithengisele izigaba eziseduzane lathi, eminye siyithengisele idolobho eliseduzane lathi elinjengeLupane Center, eminye siyayidoneta ezifeni esigabeni. Yikho ngalokhu besicela ukubana international community, abantu abafisa kusincedisa njengabantu abacathulayo, besincedise.
Litholakala njani?
Kunombolo zocingo ezilandelayo: 0784 249 178. Uncedo ebesilufuna kakhulu, besicela uncedo lwempahla zokulimisa ezingadini, besicela uncedo locingo lokufaka ezingadini zethu, izifuyo ziyasihlupha ezingadini zethu. Le mithi nje yokufafaza imibhida yethu ezingadini, njalo ngapha ngayo emakhitshini, besinendlela yokukhuthaza omama ngokupha umama olekhishi elihle kwedlula amakhishi onke isipho. Sathola izipho ezinjengemgani, sithole izipho ezinjengemphika, imbiza. Ngiyabonga.
Namhla besixoxa lomnumzana Kezon Sibanda weLupanda Thuthukani Women's Association. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.